Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuMabasa 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ebandla leMTC lawe Citizens Coalition for Change. Achayana pambi kukamnumzana Douglas Monzora.
Uyazi lokho kwenziwa ilaba abantu ababusile izwe lakithi ilokhana okwakuhlala kukhulunywa ngabadala ukuthi umuntu kafala ngabe yikho ubabalwano isidakwa odangafola hambe ayekudla imali ebhawa esosa inyama abantwana belamba ngekhaya umama ehawula.
Bayakhala abantu kulandela imibiko ethi uhulumende uthengele umongameli Emmerson Mnangagwa indizamtshina. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha bezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amalunga ebandla leMDCT laweCitizens Coalition for Change achayene lamhla eChinoyi ebanga ihofisi ebanjwe okwamanje ngumnumzana Douglas Monzora labalandeli bakhe. Amacelo omabili atshele iStudio 7 ukuba kuvuke umsindo omkhulu ngesikhathi uMonzora ekhuluma emhlanganweni akuqhube emahofisini ebandlaleli. Umnumzana Lloyd Damba, isikhulumeli sikaMonzora, uthi akufanga muntu kusehlakalo lesi esishiye abanye belamanxeba. Abakubandla lesisisi bathi iofisi le ngeyabo, hathi ibandla leMTCT. Bayakhala abantu kulandela imibiko ethi uhulumende usethengele umongameli Emmerson Mnangagwa indizamtshina entsha ebiza izigidi ezingamajumi amahlanu lane zamadola eMelika, $54 million. Abezindaba abezim live babika ukuba indizamtshina le ilesikhatshana yathengwa. Umnumzana Emmerson Mnangagwa kubikwa ukuba uyisebenzise esiya emhlanganweni weTransform Africa ngeviki ephelileyo. Kubikwa ukuba uyisebenzise njalo esiya embukisweni wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair kobulawayo. Umnumzana Fortune Mlalazi okubandla lesi-CCC uthi kuyethusa okwenziwa ngumnangagwa.
Uyazi lokho kwenziwa ilaba abantu ababusile izwe lakithi ilokhana okwakuhlala kukhulunywa ngabadala ukuthi umuntu kafala ngabe yikho ubabalwano isidakwa odangafola hambe ayekudla imali ebhawa esosa inyama abantwana belamba ngekhaya umama ehawula. Yikhona ke lokho kwenzakala eZimbabwe. Uhlupho lwethu ukuthi ilizwe lethu lilomnyama omkhulu wokubuswa ngabantu abanjalo. Abathatha imali engange 54 million bathenge nje indiza yokuthi ungamla oyedwa ahambe lalapho ahamba khona kulamphumela esiwubonayo, kodwa behamba bekhala ngama-sanctions. Angazi ukuthi ama-sanctions asebenza uma befuna ukuthenga imithi ezibhedlela, ngoba phela abana kuthiwa lezi zizathu abahlala bezinika ukude ngenxa yama-sanctions. Abana bayehluleka phela lo ukuthenga indiza leyo.
Ye, siyakuzwa-ke khonapho. Kodwa ubona ngazani-ke abanye bakhe nxa bekhuluma besithi hayi kulungile khonokho okwenziweyo, kuyabe kusitshoni ba?
Phela ukhumbule ukuthi uhlupho lweZimbabwe ukuthi bakhona abantu abaningi abakholelwa ukuthi uMnangagwa ilize angalilungisa, bona bevele bebona ukuthi wehlulekile. Laba balutshwana ungababhekisisa kahle ngabantu abazihawulelayo njengawe lami, abangela mithi ezibhedlela. Akukho zibhedlela abahamba kuzo ezile mithi, kumbe engcono abahamba khona ngabantu abatshelwa nje amanga wama-sanctions. Kuvele kuyatholakala even uJonas Savimbi wayelabasekeli, uMobutu Sese Seko elutha kwele Congo wayelabasekeli, uMnangagwa uyalutha eZimbabwe siyabona igolide abalidlayo amadamu abadlayo balabasekeli abaphiwa nje izikipa lamabaretha lensaro babe sebeqakeza bashaya izandla kodwa bevele besebenzisa imigwaqo egebhekileyo esiyisebenzisayo beswela ngisho iparacetamol esibhedlela empilo kakulaluto eparenyato akula ngisho lo mbheda wokuthi isigulane silaliswe kodwa bakhona abaqakezayo
Umnumzana Fortune Mlalazi umsekeli webandla le-CCC sixoxela ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kodwa umnumzana Tafatso Mugwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF uthi abantu bakhuluma abangakwaziyo.
Yourself are not even sure whether it is true it was bought or donated or hired or given. No one has the fresh details about that. Presidential spokesperson.
Lani aliwazi ukuba yanikwa umongameli kumbe yathengwa. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba nguye ongakhuluma ngokugcweleyo ngodaba lolu. Sijayele ukubona inkokheli yakwamanye amazwe isebenzisa indizamtshina emhlanganweni etshiyeneyo. Akasithi yebo ithengiwe indizamtshina le. Kambe abantu bamelele ukubona umongameli etshova ibhasikile emoyeni na. Sikujayele konke lokhu.
And the movement. Would you expect the president to cycle through the skies to move from Harare to where he's supposed to be, to look for business, to market Zimbabwe, and to invite investment into this country? Do you expect the president to be cycling, or he should be flying? Let's assume that was bought. But be that as it may, what I'm saying is that no one has corrected details. But that should be the least of what bothers us. I will be much more happy to see that my president is going to fly conveniently to do what the people of Zimbabwe mandated him to do. Doesn't that impress you, if ever that was true? And all this is not a surprise, but what I can assure you is that no matter the attempts to besmirch the
president... Sikezabona abezindaba abe Al Jazeera, bebukisa i-documentary yabo bezama ukungcolisa umongameli lemuli yakhe. Sikujayele konke lokho. Akusimangalisi ngitsho lakancane. Baningi abakwenzayo besenzela ukugenqula uhulumende. Ngingathaba ukubona umongameli esebenzisa indizamtshina esiyakwenza akuthunywe ngabantu beZimbabwe. Ukukhuluma kubi ngomongameli kuzakwenza ukuba athakazelelwe ngabantu abaningi kweleZimbabwe.
What we used to call reputable media institutions like Al Jazeera targeted at the president and trying to place him onto things that he's not involved in. We have not only seen that, we have also seen a much more worse before. Attempts to name call the president of the Republic of Zimbabwe as an authoritarian leader and that his system of government is anti-human rights. We have seen all that.
Umnumzana Tafatso Mugwadi ubona ngokwethula kwemibiko kubandla le ZANU-PF. Sixoxelaye eseHarare. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan okulabantu abaningi asebefile. Omunye wabamele inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations uthi kukhanya ngani amacele alwisanayo asefisa ukukhumisana umlota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi wayezazivikela ngesikhathi ibutho le-Russia lizama ukuhluduna isigodlo sakwale Ukraine. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZelensky uthi uyakwazi ukusebenzisa umbhobho ngakho-ke wayezimisele ukuzivikela. Soke isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhona ngale ke kwele South Africa lapho sibuka khona lenye insizwa lapho insizwa leyi ikubutho. Ye, ake sizwe ukuthi silobani.
Ukhulumayo ngumlungisi madamudabu Tshabalala, umsiza wezintombi zakwaTshabalala makitabhede nokukitazi kodlulayo. Umsulu weziphofu zibone wesiqede zimphosi ngamathi ekhaya kusetsholotsho kwesiphepha ngaphansi kwenduna umathuphula. Siyajabula uba khona kulo hlelo lakho babudube emthembo sithembayo ukuthi sizokhuluma ngomuntu ozobukhosi bakithi, especially ngapha emabuthweni. Amabutho babu udube ngumgogodla wobukhosi. bobukhosi ngabavikeli bobukhosi besizwe sakithi isizwe senkosi umzilikazi kamashobane njengoba singaphansi kwenkosi ekhona manje ebusayo inkosi uBulelani kaNobhengula bathi ngudobhadobha njengomlomo owenkuku odobha umthwakazi babelane ngayo
akusitsheleke Jabalala ukuthi njengebutho lezani vele
esikwenzayo kuqhawela kithi elikhulu yokuzama ukuvuselela amasiko akithi yokufundisa abantu ukuthi sibabisele emuva bazi imvelaphi yabo ngoba ma ungayazi imvelaphi yenu awukwazi lapho oya khona uma ungazi ukuthi wena ubuyaphi so siyazama ngendlela zonke ukuthi sivuselele konke lokhu okwakithi osokwabulawayo sivuselela amatshitshi sivuselela ubunsizwa amabutho sivuselela amakhehla sivuselela amachiba ezindlu zobukhosi sivuselele konke lamabutho ukuthi sasilebo butho afana labo umsukamini afana labo mbizo afana labo sifisa ukuthi izinduna zonke zakithi especially ezisemhlubuleni wakithi komntwakazi sivuselele amachiba amabutho nalawo ukuthi ayakhokhelwa ngoboyisa omkhulu
manje lina nxa sikhangela lilolongwambani banolutshengisa ukuthi yenzani lokhu lalokhu kwathinithini khonapa
lokhu akuhluphi wena Mthembu osithembayo ngoba zikhona ingwethi kwezamasiko esisebenzisana nazo ispecial ezikhona khonapha ekhaya abanye njengoba sisezizweni kanje so hlangana lezizwe ezifana lezizwe zamazulu izizwe zamaswati izizwe zonke zamaxhosa zona lezi izizwe zamanguni ezinenhlanhla zokuthi zona zisayenza lento thina sizama ukuyivuselela kithi so basincedisa kakhulu kulokho nathi sithathela ezintweni zinalezi esizibonayo ngamavidiyo ma sibheke ukuthi ubukhosi bethu buhamba njani zonke lezo zinto qhawena kithi
yes akuza kakhulu sungaqhubeka ngezangelo ube subhutsha ube sugqiba khona
abantu bakithi abasondele entweni yakithi yobukhosi le hhayi ovayelisayo njengoba bengithilo nje lichagwe lakuthabalala umsengo omkhulu siyabonga kakhulu usinikeza leli thuba ukuthi sike sikhulume ngobukhosi bakithi qhawena kithi elikhulu
siyabonga kakhulu-ke lamhlanje-ke besilo mnumzana mlungisi Jabalala odabuka khona ngale-ke ejolotsho hhayi-ke kwanamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke sibonge kakhulu mshengo ungathini lwakusasa baba
siyabonga kubonga thina Dube sibonge wena ngomsebenzi omkhulu owenzayo wesizwe inkosi busisiokwamanje
sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo
usiphatheleni lamhlanje
siyakwazi ukuba kusasa kuzabe kulilanga labasebenzi umhlaba wonke jikelele ngakho namhlanje ngizafuna ukuba sike sizibuze umbuzo wokuthi kambe vele khona ukusebenza kwavela ngapi ngizafuna ke sibale lapha kuGenesis chapter 2 iverse nga 15 ithi yona inkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu yambeka esivandeni se-Eden ukuze asilime asilondoloze lokhu ngathi kuqakathekile ngumutsho oqakathekile kakhulu ngoba lapha nxa sikhuluma ngokusebenza yikho lapha esiqalisa khona ukuzwa ibala kumbe into etshengisa ukuthi umuntu wayezasebenza kumbe umuntu wayeseqalisa ukusebenza kutho ukuthi ukusebenza kwakuyindlela u-Adamu ayekhonza ngayo njalo uNkulunkulu ngakho nxa wena usemsebenzini okokuqala nanzelela ukuthi kuyinto uNkulunkulu asilaya ukuba siyenze okwenzakalayo ukuthi ngokungena kwesono emhlabeni ukusebenza kwagcina sokuphendula sokusetshenziswa sokusiba yibugqili ukusebenza sokusiba yinto ebangeyobucuku kwabanye abantu inothisa umuntu oyedwa kodwa ukusebenza kwakumele ukuthi kube yindlela ethokozisa wonke umuntu ngakho-ke nxa wena usebenza mfuna okokuqala ubisele umsebenzi wakho kuNkulunkulu ngoba nguye owathi sisebenze. UPaul uthena nxa usebenza, sebenza ngenhliziyo langamandla konke ukwenzela uNkulunkulu. Kusebenza zonke ezilaleleyo, futhi sonke asibeni kwasinxa sisebenza senzela ukuba uNkulunkulu igama lakhe lidunyiswe. Isikhathi esiningi ye silabantu ababe sikhangele emsebenzini, silabanikazi bamakhampani, kodwa wena sebenza angani uqatshwe nguNkulunkulu. Ufake inhliziyo yakho yonke. Ngiyakutshela ukuthi ungenza njalo lama promotion ayobuya lapha emsebenzini. Kodwa nxa wena ubuya emsebenzini ufika uxabane lo muntu wonke, uyafika emsebenzini wenze ngani uyasebenza kodwa wena ungasebenzi. Kuyazakala ukuthi lapha eAfrika abantu bayathanda ukuthi umuntu achiye fake ibhaji engani ukhona aphume ayezenzela izinto zakhe aphenduke sezodopa ibhaji sesiyendlini. Lokhu ayisonto ethokozisa uNkulunkulu. Ungabe ubona ngani wena ugqila lo msebenzelayo kodwa uyaziqila njalo ugqila uNkulunkulu. Okwesithathu engifuna ukuthi kunanzelele ukuthi ukusebenza indlela yokudumisa uNkulunkulu. Umsebenzi wakho kumele udumise uNkulunkulu. Lapha siyananzelela ukuthi uAdam umlayo wakho kwakuyukuba kalondoloze i-Eden. Kutsho ukuthi kwakumele kube lokuthi kube kuhle nje. Uyabona omunye umuntu nxa esebenza uthiya umsebenzi wakhe umuhle, ewulungise ngobuciki, efake inhliziyo yakhe yonke kuyo. Kodwa kulo omunye umuntu othi nxa esebenza into uyithiya nje izintshakantshaka, ithiya nje into yakhona ingaqedakali. Kukhanya ukuthi hhayi uphongukwenza nje, kasebenzanga ngenhliziyo yakhe. Nxa usebenza, faka inhliziyo yakho, faka ubuciki bakho, faka ingqondo yakho, faka inhlakanipho yakho, ngoba ukhonza uNkulunkulu ngomsebenzi. Kumbe usebenze engadini, kumbe yilaba abasebenza usebenzela abantu ezindlini, kumbe yilaba abasebenza kuhulumende, wena sebenza ngani ulo muntu okukhangeleyo ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela wonke umuntu ongumsebenzi oyisebenzi. Siyathandaza ngegama likaJesu. Baba, busisa bonke abantu abasebenzayo ukuze umsebenzi wabo ulethe inkazimulo lendumiso kuwe. Siyabonga Baba ngemsebenzi ekhona. Busisa abantu abakho nxa bebeka izandla zabo ezintweni zonke abazisebenzayo. Ngegama likaJesu siyathandaza.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungatinela kusasa sike sizwe ezabatsha. Usigaba sabatsha lamhla sisejolojo sixoxa lo baba khona ngale sike sizokuthi igama lakhe lesibongo ngubani esila ecingweni.
Igama uJustin Sibongo Moyo.
Ye Moyo, kunjani baba?
Ngiyaphila.
Ungavuka ngikhona khonapho?
Ngizela ukuku etsholojo.
Liyenzani kulezi nsuku khonapho?
Ziyavuna inkomo zisicale senzima ziyazi bamamele emasimini.
Alibiyanga.
Bakubuwe sile bezindawo kubuyanga abanye vele bebethele inkomo abakhangeli.
Ye madoda, so ke akusitshele ke benzani khonapho abasakhulayo?
Kunzima mhlekani, ngakutshela si abantu lokhona ngiyazi ijagwa ngitshela loko kathi ngikulezisiko ezibomvu lokho sekubulela abatwana bavela basela kusasa basela thisha
bapho ngukubhija nje kuphela akula nto abayicabanga
ngathola belele vele umuntu wakhona adaka sengumuntu embanayo sekufanele inika iproblem.
Manje kulungiswa njani Moyo khonoko?
Ngabe kuzivele sokuzithuthuka lokhu kwamasekizeseni ukuthi okunye sokukhosta inezi ukuthuthuka ukuthi bathuthuke abasebenzi abatwana lokhu imisebenzi ingezikhosoni.
Abakho abazisebenzayo yini ukuthi umuntu uyacabanga ukuthi ayizitina, acabanga ukuthi abe ngubhilida, acabanga ukuthi abe ngukhampenta, into ezinjalo?
Abazama khona kodwa bayakwenzanjanjalo. Imali nje ayikho naleyo ukuthi beqalise naleyo nto ngelizwele liyisile lizwe. Akulamphendle
singathi ke impilo yabo Moyo iya ngapi ba?
Sashazi ingeke uzatshintsha abona mabuhabekuzeta njeyokuyavota ingeke ungatshintsha ngoba okuzokuba khona kukahulumendela lokhona ngathi lokusiniyadezelayo kuthi
ye manje udubo lwabantwana lolentshengu lokunye kokunjalo liza kuvimba njani kunapho?
Fanele bevale yona intshengu naleyo. Abavale uhulumende kavale intshengu lekasiyifuni vele sisinyothela buhlomo.
So vele singathi sigaba sonke sibulaye injengokube
isigaba sonke noma ungaya ngani. Ngizabethe drogen ngakho njengakonapha. Akukho kukona tethelwe ngokuze sibulalela abatana kaSiyaphana.
Nxa singakunika ithuba sithi khuluma loHulumende, ungamtshelani uHulumende?
Amna ngamtshela sile ukuthi kavale lemdele kaSiyaphana. Kana unawuthi angizela sikufuni. Ngoba sekuyenza abatana bengabile esikolo, abafundi abatana bayasuka lapho uma bephuma esikoleni baphuza utshwala.
Kuvele sibe.
Ngiyabona ukuthi yonke into yona ayikho right. Sesizathi kunjena amatitsha yiwafundi bathi abathi ngiyenze kaSiyaphana.
Ya kulobo zima kakhulu sibili. Singathi ke vala kunapho ke uphosa amazwi akho okugcina.
Mina ngicela ukuthi ana kuyatshintsha izinto kodwa kungatshintsha izinto ngenye kungake ngene kangikwazi ngela abatana ukuze betole ngoba nesikolo sisho sakhona siyadura esikolweni. Siyadura sibili asikwanisi izindleko. Siyabadala ku-form 4, siyabadala ku-form 1 asisakwazi ukubabhadalela ngoba izikolo zakhona zidliza imali eningi.
Ye siyabonga kakhulu ke namhlanje ke kusigaba sabatsha basixoxa lobaba khona ngale etsholotsho. Ye ungadinela kusasa moya, sibonge kakhulu baba.
Kwezemidlalo iqembu leDynamo linqobe eCape United 2-0 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhla eHarare. Emidlalweni efanayo Triangle United 1, Chicken Inn 1, Highlanders FC 1, Wange 0, Cranbourne Bullets 1, Shenshang 2. Kusenjalo owayeyimvimbi yeqembu leHighlanders uSimon Sibanda uthi abadlala kudala babaningi abasazihluphi ngokuya enkundleni ngoba batholiswe amagabha avuzayo yilabo babizwa kuthiwa isikwamula abama emagedini. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Usibanda uthi indlela yokuphathwa ngayo abadlali bakudala emagedini simqede uthando lokuyabukela iqembu lakhe alidlalelayo eleHighlanders.
Yikho mina kuzwisa ubuhlungu ukuthi ngingafika egedini uze umuntu embuza ngeHighlander athi wena ungubani ufuna ungena ebhoreni. So lokana kuyinto ogcina kwesanitize ingane ibhora ngicela nganisenzi ubuhlungu uhamba kini ngoba ngifisa ukuthi ngifike egedini ngibuze umba. Kuze mina ngifike engini uba lona umbuza umuntu lwana ngimazi. Umuntu wana ngakhangela nalona umuntu ombuzayo umuntu wayeselusa inkomo mina ndlala ibhola esemakhaya. So mina sembuzwa ngeklabhu engamphathi kwemvisa kwayo. Avuza kube njalo. Iyalenda I think ufuze icorrecte into yonale yama-senior players. Ngoba ngingakhangela ama-senior players amaningi they are suffering because iklabhu la and ama-officers eyalenda avuze asikhangele njengama-former players eyayilenda. Singadinga ukuthi iplayer evela ku-Dynamo kumbe evela ku-Chicken Inn. Ibe preference kuHighlanders kuthiwa ngingena ebhoreni. Mina futhi ibe preference kuHighlanders sentshela abahighlanders ukuthi alodlaleli wayedlalela iChicken Inn.
USibanda uqhubekele phambili esithi iqembu lakhe alidlalelayo leHighlanders kuningi elingakuthola ngokusebenzisana nabadlala kudala kuqembu leBhoso.
Sesikhohlwe ukuthi kuthiwa lalalanda imali, alilandanga ukuze kukhothe iclub. Futhi sibe kwathi kusasa ngenxa yale nto engasela mali. I-former player eyinye sikwazi ukukhuluma kuma-meeting ethu esiwayenzayo. Madoda, iclub ayila mali. Sicela ama-former players angu-2-3 bayikhothe i-team. Lokhana yalenda ufuze kusebenzise ngokani kunazilile kwenza ukuthi singayithola imali ayikwanisi ukuhambisa ama-former players kuma-courses. Wenze ukuthi kusasa usisale sinama-coach awayelela. Singagcini sesidinga ama-players okuthi kuthiwa wadlalela isitshapo kwezokhothi yalenda. Iyalenda I think the Dynamo is the Capes, ama-big clubs yena angafuzanga ukuthi adinga ama-coaches.
Uqhubekele phambili uSibanda wathi umkhuba wokuthatha abadlali abadabuka kwamanye amadolobho yikho sokusenza baye balutshwane abantu abangena enkundleni bezobukela, ikanti abadlali bagcwele ngitsho lasemakhaya bakhona.
Ama-players wona la emakhaya abalingaboni yikho kula ma-good players, i-special ama-strikers. Asizamini ukuthi ama-players wona la bakubayelenda abaledinga ama-players emakhaya. Dingana ama-former players and qhatha ama-former players even 7-10. Abayi-3 bahambe kulupane kule nge-weekend, abayi-3 bahambe etsholotsho, abayi-3 bahambe ekhezi. Bayekhangela abathimi emakhaya nedlala uze sithole ama-players ngoba vele singeke sifile ngokuthenga ama-players. Ama-players ukuze uwakhulume wena akunto kuthiwa wena uthi uyathenga ama-players kusuke lapho kuthiwa uyathola i-player kozimba. Do you think ukuthi imzilikazi lapha letholotho lenkulumane lengijuve singaswele i-player i-1 ningadlali yalim?
Asinelisanga ukuthi sithole icele le-Highlanders phezu kwalolu daba. USimon Sibanda udlalele amaqembu abalisayela abasakhulayo leZimbabwe Saints, elabasakhulayo le-Highlanders kanye lamaqembu amela ilizwe abalisayela abafana bale minyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa, elamajaha leminyaka engaphansi kwamathumi amabili kanye lelamajaha leminyaka engaphansi kweminyaka engamathumi amabili lantathu. Kuqembu le-Highlanders udlale labadlali ababalisa uGift Lunga Junior, uSiza Khoza, uDesi Kapenya, uThulani Ncube kanye labanye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyawankhulu-ke Njanji, sike sizwe ezomculo.
Give me some fire. He's got some pom-pom.
Akusitele namhlanje ke sikhanyazana silomuntu oqhakathekileyo yilapha sidala ukutshayisa umculo lokunye okutshiyeneyo ake size ukuthi silobani lapha ecingweni siyakubona mama niyaphila kunjani
ikhuluma nomthombi yakwanumobe esibele kodwa
emsebenzini bamkizamanyati
emsebenzini lomsebenzi okhuluma ngawo yuphi lo manyana
umsebenzi okucuma ezitandar
u-ektar lobani akutshela abantu manyana
mna-ektar lomadlela isikhobokhona indoda yesitolo
akusitshele kancane ngakhona okhulu laqasa nini njalo liyangaphi ngakhona okhulu lo madlela
indoda yesihloko leyo kukhanya yambona ngo-2017 yaeaendoda kuthiwa uzizaa kuzip so yaliyela kuzizaa lakhona ngasasebenza from 2017 nomdethi-vocalist yakhe bele kuzithibele ngasezitezikhamoto othola wangithoba wangifaka loku-16 lapha amaspace la azathoba aphithe
yes elijove kakhulu seze litshaya lenye ingoma enye emnandi kakhulu ugwamgwama akusitshele ngayo ingoma le
ingoma leyi akungaka ukuthi anta wona ukuthi mina ngabhuthela indoda
So singathi kuzima ke ukuthola iprofiteni la kunzima uyamomisela sili umfana kajora kuleke madlela sikhobokhobo lomanyati singagqiba uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ebe silazo amalunga ebandla le-MTCT lawe-CCC ajayana phambi kukamnumzana Douglas Muzola bakhala abantu kulandela imbiko ethi uhulumende usethengele umongameli Emmerson Mnangagwa izinzamtshina siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa umthembu Sithemba uChris Dube lilalo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muZimbabwe.